Ngiyabonga baba Gande ngikubingelela ngomnyaka omutsha isithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo senza ilontshi yethu yabanhle kakhulu abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uHalbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye usecretary general, kube lo Sisombuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lo baba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi. Abanye nje ama councillors lama MP empopoma obekhona, uCharlie Umoyo lo MP lo uNyathi laye olobhengula obekhona, lamanye ama councillor aguqela umama usikhuleleke Moyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obengu MP wethu lapha koBulawayo, kube khona njalo uLwazi obengu MP eMathebeleni North, lamanye nje ama MP asuka eMashingo labanye abasuka eMathebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu, bekungumsebenzi omkhulu esiwuqalise koBulawayo ngoba kulapho thina esikhona. Yes, amalontshi laye azaba khona eGweru, abe khona la kwezinye indawo lapho esilamakhadidenti ayangena mhla ka 3, lapho nje sizimisele ukuwathatha phose wonke back, ama-constituency la asa okwenziwa khona ama-recall.
Manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana Gift Ostalo sesisiba nangu useli senza lisungula umkhankaso omunye okama blessing ongayiso oka siziba, kuhamba njani? Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona? Kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla?
Hayi, ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili. Bantu bakuBulawayo Zimbabwe omuhle, bambani amazwi. Ngesishona ukuthi ayibata imazwi into ezabe ikhona mhla ka 3 February. Kuzabe kule Cardinal yezano le Cardinal 1 SCC ekuthiwa ngumo blessing. Hayi, ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi, bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko. So hayi, uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kuballot box uyabe ngekho, yinto njengayiphumputiyo. Yelokhana bekukuxhoxoza nje umfula, umfula uzuwa abanye bawuxhoxoza ngogodo, kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe. Yikho kuzayenzakala mhla ka 3. Ngiyabonga baba Gandhi.